indaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 1 kumbimbitho 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
nyanga zonke lilango lapho umZimbabwe wonke ophumayo adobhe umthanyelo, adobhelo bayini angayenelisa ukwenzela ukuthi agezise ahlanze lapha ahlala kho. Sibhekane kakhulu lengcekeza ukuze kugcine futhi ingcekeza leyana isidalela udubo olukhulu olugcina lusidliza imali.
Uzulu wakobulawayo uphatheke ngobunengi emkhankasweni wokuthanyela lokudobha izibi elizweni lonke jikelele owe-National Cleanup Day. Ibandla le-MDC lithi amalungiselelo alo omhlangano wokukhetha inkokheli entsha owe-Congress sekusibanga esiphezulu. Lanqanje kulembiko yethu kulokuxokozela okungadabula leli bandla phakathi. Kuhoza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapho ulonda impilo yomhlabeleli obedume ngomculo we-jazz uDorothy Masuka yena obhubhe ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zakobulawayo ezingena kumakhulu lamakhulu zibambene namuhla emkhankasweni wokuthanyela lokudobha izibi kuleli dolobho phansi komkhankaso we-National Cleanup Campaign owenziwa ngolwesihlanu lwakuqala lwenyanga zonke emadolobheni wonke elizwe. Kubika uBathabile Masuku.
Baphatheke emkhankasweni lo bagoqela osomabhizimusi abamabandla ezokholo kanye labezikolo. Unkosikazi Amukela Sidange, isikhulumeli sohlangothi lokulondolozwa kwemvelo olwe-Environmental Management Agency, uthi ingcekeza nxa ingalahlwanga ngendlela eqondileyo igcina idala uhlupho lwendleko enkulu yokulwisana lokuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo enjengekholera le-typhoid.
Nyanga zonke lilango lapho umZimbabwe wonke ophumayo adobhe umthanyelo, adobhelo bayini angayenelisa ukwenzela ukuthi agezise ahlanze lapha ahlala kho. Sibhekane kakhulu lengcekeza ukuze kugcine futhi ingcekeza leyana isidalela udubo olukhulu olugcina lusidliza imali. Ikakhulu singakhangela imkhuhlane yabo cholera la yabo typhoid, imkhuhlane ebangelwa ingcekeza liyana.
Unkosikazi Amukela Sidange uyalandisa njalo ethi asiyo yonke into engaba yingcekeza, kukhona okuphilayo okungasiphilisa kusiphe inotho nxa sokuthe kwaphekwa kumbe kwaguqulwa.
Ngaphandle kwalokho hlabezulu, asikhangeleni futhi ukuthi lokhu esikubiza sithi ingcekeza asikho konke okuyingcekeza okuyingcekeza. Khona phana engcekezeni kukhona okuphilayo okungasiphilisa thina esingathi ngesilungu ku-recyclables, esingakuthatha sikubisele back into recycling. And nxa sesikufaka ku-recycling sesiphuma silomnothwana khonaphana sizuze usompiliso. Kuthi lokhwena okubolayo izitshwala esikuqumayo emibhideni asikubiseleni njalo enhlabathini kuvundise inhlabathi.
Umnumzana Tafara Chedimba, isakhamuzi sakobulawayo, uthi sekulicala ongalibotshelwa ukulahla izibi endaweni ezingaqondanga.
Mina ngibuye lapha ngabantwana abe Herendaus College, the Joyce Lindiga branch. Angatsho ukuthi loko kuyenziwe ngu-first led kuyabongeka, ku-right sibili kuyasitshengisa lathi ukuthi ule concern ngempila kahle yabantu, ule concern le health, le safety. And hayi kuyabongeka kakhulu, siyabonga kakhulu ngalokho.
Umnumzana Love Mom Tivu ngumbalisi ophatheke emkhankasweni wanamhlanje. Yena ke uthi ukubona unkosikazi Mnangagwa ekhuluma ngendaba yokuhlanzeka kuveza ukuba uyaqhakathekisa impila kahle yabantu.
Umunye wabantu obuye lawe ukuzoyenza iNational Cleaning Day besilalele uFirst Lady uMai Mnangagwa esikhuthaza njengeCity of Bulawayo ukuthi sigcine indawo yethu ihlala iclean, sibe singabantu abangangcolisi indawo, njalo ubesikhuthaza ukuthi ukuthi indawo yethu singabe siyingcolisa selilicala elibotshiswayo. Umuntu engabe engcolisa indawo yakhe njalo uyabotshwa. So njengabantu bakobulawayo lathi sizazama ngendlela yonke esikwanisayo ukuthi sigcine indawo yethu ibe iclean. Siyabonga.
UZulu wakobulawayo uhlangane lonkosikazi Auxilia Mnangagwa ongumkamongameli welizwe emkhankasweni wanamhlanje kobulawayo. Unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi balondoloze indawo zabo zihlanzeke ukuze kwehliswe amathuba okumemetheka kwemkhuhlane yesihudo enjengecholera letyphoid. Uthe ujabuliswa yikuthi nxa kukhangelwa muva kusukela ngomnyaka odluleyo kuze kube manje, imikhankaso le isilethe umahluko omkhulu njalo omuhle. Ukhuthaze njalo uZulu ukuthi ukuhlanzeka akube yinto yansuku zonke, kungabi ngokwelanga elilodwa ngenyanga. Abantu abaningi bakhanya besukumela phezulu lamhlanje beza ngobunengi ukuzonanza lokuphatheka kulolu suku lokukhuthaza ukuhlanzeka. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Direct from Washington, the voice of America.
Ibandla leMDC lithi amalungiselelo omhlangano walo okukhetha inkokheli entsha oweCongress asefike kusibanga esiphezulu lanxa nje kulembiko ethi kulokuxokozela okungadabula leli bandla phakathi nxa ungaphathwanga ngonanzelelo lomhlangano. Ukwehlukana kwemibono ebandleni leli kubonakale kuyona le iviki kobulawayo lapho kuza kuba lokhetho lukakansila kaward 28. Kulamalunga amabili azancintisa emele iMDC kulesi sikhundla, athi umnumzana Colette Ndlovu kanye lonkosazana Nomagugu Mloyi kukhetho oluza kwenziwa mhlaka 30 kuyona le inyanga. Abazi ngokwenzakalayo batshele iStudio 7 ukuthi uNdlovu ufunwa yinkokheli yebandla, kodwa abasekeli bebandla bona bafuna uMloyi. Lokhu kudonselana kubikwa kuyisibonelo sokwenzakala kuleli bandla elizweni lonke jikelele lapho okungela kuvumelana khona ekuqhutshweni kwenhlelo zebandla. UChris Kande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Ye, iCongress ke sizayilungiselela manje kokuqalayo ke irally yethu ezaba khona mhlaka 17 March eWhite Stadium kobulawayo. Sisuka lapho ke sesikhangelela ke ukuthi ke senze ke ama-congresses ethu eqala ke kubranch kuya kuward kuya kudistrict azafike kuprovince ke sesisuka lapho ke ngoMay ke. Sesiyangena ke kuCongress enkulu ke elizwe lonke, sibona ingani nje njengesukwini hayi akukho ke okuzasiphambanisa, izahamba kuhle emhlangano ethu yonke naleyo size siyebamba iCongress enkulu. Njengeprovinsi yakobulawayo hayi sesizimisele, sesizinikele ukuthi singene ke kuleyo Congress sinike ubukhokheli bethu imandate entsha eminyaka emihlanu.
Umhlangano wona lo irally oyithoyo izakhokhelwa ngubani?
Rally ikhokhelwa ngumongameli wethu uNelson Chamisa ke nguye ngumongameli wethu ke ngalesi sikhathi size siyefika kuCongress elokhu enguye umongameli wethu.
Ye, manje kulawa maCongress amancane wezigaba yikho lapho yini okuzavela amabizo azaya phambili kuCongress yelizwe lonke?
Kunjalo sibili, amabizo yokho azaphuma khona khonapho ke amadelegates ethu ephuma kuma-district ephuma ke kuma-provinces yoke azahamba ke emhlanganweni omkhulu ke weCongress enkulu.
Sesike sezwa amanye amabizo afana lelikamnumzana Douglas Muonzora nomnumzana Mdzuri uElias Mdzuri ukuthi ngabanye labo abafuna ukuncintisa isikhundla sikamongameli kuliqiniso yini lokho?
Akwakathesi ke akulabizwe selikhona ke nje konke okungabe kuphuma kumaphephandaba ke kungaba ngelokho okuthiwa ngesilungu i-speculation kumbe i-propaganda kumbe nje abantu ababezithengisa. Amabizo azaphuma kuma-congress ethu amancane esizawenza kumawadi lakuma-district lakuma-provinces yikho esinominetha khona ngoba ke inkokheli kazi zinominethi zona. Yikho lingabona kuphuma ibizo kathesi kabe ibizo lamanga ngoba akahlali phansi ke ama-provinces ukuthi anominate.
Umhlangano nalo uzayenzelwa kweliphi idolobho?
Hhayi kwedolobho-ke kakukakhulunyi sisakhangela nje ama-venues ngobuningi bawo ngokuya kwesikhathi kho kuzaphuma khona-ke ubukhokheli bethu i-National Council isisitho ukuthi umhlangano uyenzelwe kuliphi idolobho njalo kuyiphi indawo.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Kulembiko ethulwe inkokheli ye-MDC ethi ibandla elibusayo eleZANU-PF lilohlelo lokuphehla inzondano lokulwisana kwe-MDC njalo seliqoqe imali engena kuzigidi eziyisithupha ukuze lifeze lokhu ngaphambilini komhlangano we-Congress. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi.
Khona ma ubhekile indlela izinto ezenzakala ngakhona ukudlephana nokukewula nokukhona kubakhokheli bebandla siyakubona ukuthi kungenzeka futhi liqhekezeke phakathi njengoba selake laqhekezeka kaningi uma kufika ezikhathini ezinje. Kusho ke ukuthi abakhokheli be-MDC uma kuthi ibandla labo bayalithanda kumele-ke babone ukuthi bayavala izikhala lezi ukuqhekezeka lokho okukhona ukuze basindise ibandla labo ngoba ukudabukana kwalo phakathi kusho ukuthi kuzolishiya lisingasenamandla nesisindo ebekade livele linaso ekuqaleni ngemva kokuba vele lona like lehlulwa izanu kukhetho oludlulileyo. So kuza litshiya-ke lingasenamandla seliphephuka nje njengephepha.
Khona kuyini kahle kahle obekungayenziwa ikakhulu emhlanganweni lapho kukhethwa khona inkokheli? Abanye bededele emuva na kuthiwe uChamisa kumbe kumele bebelokhetho njengalokho abafuna ukukwenza?
Mina ngokubona kwami ibandla le-MDC alikafiki ezingeni lapho okungathiwa izinto kumele zizenzakalele zodwa kungazange kwaba khona lokho kuthiwa yi-guided democracy ngoba kungaze kube njalo abalandeli bavele bazoba nabo abantu abathile kubakhokheli babo abazafuna ukuthi babalandele kube nabanye abazofuna ukuthi baphikisane nalabo abakhethwe ngabanye. Lokho kuzoshiya-ke ibandla liqhawukane phakathi. Okungasiza-ke ukuthi kubakhokheli bona bodwa bahlale phansi bavumelane ukuthi hhayi-ke njengoba kunjenjenje asingabulali ibandla ngenxa yezikhundla. Kumele kube nomuntu ozophatha lapha abe ngupresident nge-consensus ngokuvumelana asibekeni bani angaze abe lo muntu omphikisa ngoba lo ozofika amphikise uzokuthi anganqotshwa aphume labantu bakhe ibandla lidabukane phakathi. Babheke zonke nje izikhundla ezibalulekileyo kusukela kuye umongameli kwehle kumsekeli kuye kumgcini isihlalo kunobhala jikelele kumphathi isikhwama konke kwehle bavumelane nje bese beyadlula kulokho bese kukhontiswa lezinye izikhundla ezincane yize lapho kungavunyelwana khona ukuthi kube khona umqhudelwano.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekwele South Africa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Aba mabandla okholo lwesiKristu akumanyano weZimbabwe Council of Churches sebekhuthaze abasakhulayo ukuthi behlukane lomkhuba okukhethana ngezamabandla ezombusazwe la wezokholo njalo bengaze bavuma ukusetshenziswa njengodlawu ngabasezikhundleni eziphezulu. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Linkuthazo iphume emhlanganweni wabasakhulayo owe National Youth Leaders Dialogue owenzelwe eweteleni ye Kentucky Hotel wokugqiba uhlelo lwe Youth Care Week oluqale mhla ka 21 kusiyafika umhla ka 28 inhlolanja. Umsunguli wenhlanganiso ye Science of Hope Trust esebenza labantu abakhubazekileyo unkosazana Samantha Sibanda ngomunye wabangenela umhlangano. Yena ke uthi kuqakathekile ukuba bafunde ukwamukelana njengabasakhulayo basebenzisane kungakhathalekile ukuba bayisima kanjani.
Liqinise ukuthi ngikhona kulezinto eziningi ezisidividayo, but sithi khonkhona dikho lapho kumele siqale khona. Kulezinye izinto esizaphombuza inheritance. Asiqalise nini nje ukukhuluma i-dialogue asonto esingathi yinto eqalisa nxa sokule conflict. Hayi, kumele ibe khona sonke isikhathi, whether it's peace ibe khona.
Kwasekelwa ngunkosazana Bongani Madziwa wenhlanganiso ye Epworth Civil Young Influencers Network Connect.
Ngoba thina as the youths ngathi asila i-opportunity yokuthi lathi i-voice yethu izwakale ngale phezulu ku-parliament. Ngoba i-government yaphomba ukusinika ama-programs ukuthi hayi sifuna ukuthi siyenze lokho, kuvulwe i-bank and lezinye izinto eziningi. Second, ukukhuluma ama-problems esiwafesayo, not ukuthi omunye umuntu osehofisini ohlezi kuhle, to be our voice.
Esinye seziphathamandla se-ZCC umfundisi Samuel Sifelani ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukuqhuba inhlelo eziqondana labasakhulayo ikakhulu ngenyanga kanhlolanja eyaziwa ngokunanza okwenziwa ngabasakhulayo eye-Youth Month.
Sincedisana labo, sibafundisa, sibalalela ukuthi bona bathini, kuyini okubabambayo, kuyini okubahluphayo njengabontanga. Nxa silapha ngumkhankaso owe-national dialogue esilawo, but sifuna ukuthi sifake ilizwi labontanga phakathi kwe-dialogue, ngoba isikhathi esiningi abantu abadalayo bababuyayo, abantu abalamandla, abantu abaziwayo bababuya ndawonye bakhulumisane. Nxa bezakhulumisana sebetshiya ontanga ngemuva. So thina sithi njengeZimbabwe Council of Churches sesifaka ontanga phambili njengoba beyibo abaningi lapha elizweni ukuthi sizwe ukuthi labo bathini ngendaba enhlala kahle yabo.
Umfundisi Sifelani uthi ontanga bahlezi belesifiso sokutsho imibono yabo kodwa kabalitholiswa ithuba lokukhuluma.
Kungaba ezempangazwe, kungaba kweze economy, even la ngakithi emachurchini sibona ngathi untanga baphiwa isikhathi esilutshwane, abanye kabasitholi lokuthi bakhulume labo. Kodwa sizama ukuthi sibavulele babe bathole isikhathi, bathole ispace yokuthi labo bakhulume bazwakale, ilizwi labo lizwakale.
Uthi kumele bafundiswe abasakhulayo ukuze bangaze baqhubekisa phambili eminye imikhuba emibi abayithatha ebadaleni babo yokulwisana ngoba besehlukana ngendlela ezehlukeneyo.
Kuqakathekile ukuthi abantu babonisane, babonane njengabantu kuqala. Okwesibili, bafake eceleni ukuthi nxabe ukuthi ama-affiliation abo ezempangazwe, ezamasonto, ukuthi bavela ngaphi. Akusincedi ngalutho ngoba lokhu kwenza ukuthi abantu babe belokhu bengathi kababonane, bakhulumisane. Thina sithi njengontanga ngabantu banye baphuma elizweni linye, njengalokho ke kutsho ukuthi ngabantu, ngabantwana bomuntu munye. So kuba kuyabancedisa labo ukuthi ontanga laba babe ndawonye babophe into eqinileyo into yenu.
Umhlangano wayizolo ubuthanise abasakhulayo abavele kumabandla okholo lwesiKristu angamalunga aweZCC kanye lenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezizimeleyo ikakhulu ezabasakhulayo. Iningi labakhulume emhlanganweni lo baqonqosele ngokuqakatheka kokuhlanganisa abasakhulayo sikhathi sonke ukuze bafunde ukukhulumisana behlanganiswa yibutsha babo hatshi okunye okunenginengi. Uhlelo lwemihlangano yabasakhulayo eqoqwe ngabenhlanganiso ye-ZCC ngaphansi kwemikhankaso eye-Youth Care Week campaign luqhutshwe hatshi eHarare kuphela kodwa lasemadolobheni agoqela kobulawayo Gweru, eMashingo, Mutare lamanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Singene kwezivela kwamanyamazwe. Inani lasebefele ekulwisaneni okuqhamuke phakathi kwamalwa ecatsha labebutho likahulumende kwele Somalia selifike kwaba ngamashumi amabili kuyona le iviki kuphela. Umphathintambo obona ngezomvikela kwele Singapore uthi ilizwe lakhe liqoqa ukuthenga indizamtshina zebutho zohlobo lwe-F-35 models kwele Melika. Umanspala wedolobho leGwanda usephiwe amandla okuhlanza amanzi akulelo dolobho obekungumsebenzi obuphansi kohlangothi lukahulumende olwezinwa. Lokhu kukhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi kuleli dolobho. Kubika uAlbert Ncube.
Umphathintambo obona ngentuthuko yezabelo uMnumzana July Moyo uthi leli nyathelo ukuthi umsebenzi wokutholakala kwamanzi uqondiswa ngumansipala kungezinye zendlela zokuletha umbuso wezabelo owe-devolution. Ekhuluma eseGwanda izolo emhlanganweni wokuxoxisana ngendlela umbuso wezabelo ozaqhutshwa ngayo, umayo uthi amadolobha agoqela eleGwanda, Beitbridge kanye le-Plumtree azathuthukiswa emsebenzini wezamanzi. Umayo uthi kungase insuku zatshwala iGwanda izathola lawo mandla okuziqondisela umsebenzi wamanzi njalo izaphiwa izigidi ezine zamadola $4 million emalini eyabelwa izabelo.
We have Plumtree, we have Beitbridge, we have Gwanda.
Sile Plum, iBeitbridge, leGwanda. Zontathu zilodubo lwamanzi, njalo amanzi ayimpilo. Kungakho ngisebenzalane loShiri ukuze sithuthukise ezamanzi kulawo madolobha. Yikho nje sibaphe $4 million ngamunye.
So there we have put $4 million each.
Umeya weGwanda uMnumzana Justin Majale uthi udaba lombuso wezabelo akumelanga lugxile kwezomnotho kuphela.
Ngathi besikhangelela ukuthi kube i-devolution ku-governance yonke indawo hathi kwezomnotho kuphela, kodwa lanxa kunjalo kumele siqhubekele phambili siloko siyilolonga siyilungiselela ukuthi incede abantu bakithi. Njalo uminisita kwakhuluma ngodaba lwamanzi uthi abuya eGwanda, kodwa-ke asikanikwa i-date ukuthi i-handover izaye kwenza nini. Kodwa into esiyamukela kakhulu ngoba abantu beGwanda besebehlezi isikhathi eside belokho bekumelele lokho.
UMnumzana Thandeko Zinti Mkandla owake waba ngumeya weGwanda ngomunye ongene lo mhlangano. Yena-ke uthi sekuyisikhathi sokuthi uhulumende agcwalise ahlale ukuthembisa.
Uhulumende lo umnyama yikuthi usekhuluma izinto eziningi ezizwakala zimnandi ziqumbaqumba indlebe, kodwa nxa sekubuya ekwenzeni kasiboni imphumela yakhona. Sizabona ke sizalinda siyakuthi lidube ngamabala nxa sekuthe kwenzakala, kodwa inkulumo kakhulu kamphathintambo ibingathi iyezwakala.
Umsekeli kamphathintambo obona ngezokuthengiselana uMnumzana Raji Modi lawo bekhona embuthaneni wayizolo. Umodi uthi izansi yemandebeleni kuzamele ivuselele amankampani afana le-Bed Producing Company njalo kuvula amanye azachola igolide. Lo mbuthano obuqoqwe ngabe-Chartered Institute of Project Managers Zimbabwe besebenzelana le-Citizens Lab ungenwe izakhamizi zeGwanda, abakamansipala, iziphathamandla zikahulumende, osomabhizimusi, abenhlanganiso ezizimeleyo labanye. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi uphokile.
Kuwoza Friday lamhlanje uBenedicte Nhlapho usethulela isikhumbuzo sempilo yomhlabelelo bedume ngomculo we-jazz uDorothy Masuka. Amakhulu abantu ebethe kwaqa lamhlanje emkhosini wokumkhumbula edolobheni le-Johannesburg kwele-South Africa.
umculi, umbhali womculo kanye leqhawe lempi yenkululeko. Lawo ngamazwi asetshenziswe ezikhulumi zonke ebesembuthanweni wokukhumbula uMuyi eJohannesburg Theatre. Bonke bebechaza uMuyi njengomunye wabasunguli bomdumo we-Afro Jazz kanye nokusebenzisa lo mculo empini yenkululeko. Kodwa ke bebevumelana ukuthi zasingasweleke zokubulalisa abantu ngembambo kumama Dorothy.
Parafana nawe ndikwenze nuipare awaziluto ozubone nasipare.
Usomabhizimusi uJohannesburg umnumzana Dan Maphalala laye ubesembuthanweni wesikhumbuzo sikaMuyi.
UDorothy usebenze kakhulu and uyenzile ubambile indima yakhe and then umotivate intsha iyouth yethu yonke iyawazi umculo wakhe nabanye sebahambile ubamotivatile hayi at least uphumule.
UMuyi ubezelwe ngomnyaka ka-1935 kobulawayo wayekhulela kule South Africa lapho aqala ukuduma ngedlalade lakhe lakuqala ele minyaka elitshumi lesithupha nje kuphela. Ezinye zakhe ezadla ubhedu zikoqela uhamba nontsokolo, uZono Zam, uDr. Malani noLumumba. Imbongi ebezikulumbuthano zona bezimchaza njengeqhawe. Bekulenhlobonhlobo yonke abaculi kulumbuthano ikakhulu abaqhumisa umdumo wejazz yakudala. Umculo kaDorothy umenze waba ngumabonabulawe kwele South Africa. Kanti laseZimbabwe umbuso kaSmith wawufuna ukumsusela amanqe waze wayaphephela kwele Zambia. Yena ke ubhubhe mhla ka-23 ngenyanga ephelileyo ngemva kokugula isikhathi eside ehlaselwe umkhuhlane wokuma uhlangothi le-hypertension eyaziwa ngabaningi ukuthi i-BP. UMuyi uzangcwatywa ngensonto emathuneni e-West Park Cemetery edolobheni le-Johannesburg le-South Africa. Malesulo 7 Johannesburg kwele South Africa ni uBenedict Mhlapo.
Lala ngokuthula antidota Dorothy Masuka ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu wakobulawayo ophatheke ngobuningi emkhankasweni welizwe lonke jikelele okuthanyela esitaladeni lokudobha izibi. Kwanele mthwakazi likhumbulelo uyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.